Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6, kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lohulumende ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa-ke lapho kuthiwa amanye amamisakazo leyi yabanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufaka lokuthi uyazinika yena amalayisensi, ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjabo o-Trevor o-Superman Ndwanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la, kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsapotiwe uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sileminyaka phose ama-40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyi-1 yilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSADC even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sisalele engela misakazo, kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo. Unike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.